ugogo Ntombi Zodwa Moyo seleminyaka elikhulu 100 years ungomunye wabahlali baseCholocha abalichumi lanhlanu asebeleminyaka yokuzalwa esuka kwelikhulu kusiya kwelikhulu lasithupha 106 years ababuthane emcimbini okubananza esigabeni seChino kunsukwana ezedluleyo. Uthi usephile iminyaka yonke le ngoba wakhula ehlonipha abantu abadala loba kungasomzali wakhe okuyinto ugogo athi sisilela kwabasakhulayo bakulezi insuku bona athi sebengumhlambi kazelusile iziqholo ezingakhuzekiyo.
Umdala wayebuya lomumbi ibhakethi ethi ngigegele ngigige manje wakhathesi mpile yanamhla ngikhulu ukuthi umntwana namntwana kwenzela kungamzali.
Inhlanganiso yomanyano we-United Nations ekhangelane lezempilakahle emhlabeni jikelele e-Health Organization ithi abantu abaningi eZimbabwe baphila iminyaka engamashumi phosi ayisithupha 58.5 years i-life expectancy ngesiNgisi. Iminyaka le ingcosana nxa iqathaniswa leli khulu esiphilwe ngugogo uMamoyo, yena othi okunye okufiphaza impilo yentsha yanamuhla ikugijimela ucansi abanye becine bebulawa yimikhuhlane efana lowengculazi.
Abalahlonipho kudala umntwana wayebuya lejaha laphana etebona umuntu omdala cashi kunje wakhathe sikhona egonana layo kumbe njalo uhloniphe umzala sakhe dala kwakunjalo. Ngihlonipho sibili noma efuna inkazana ungamboni ukuthi uhamba njani njengoba kathezo ayasazi.
Omunye obesembuthwanweni lo ngugogo esitangwenya oseleminyaka yokuzalwa elikhulu lasithupha 106 years laye uthi ubusisiwe ngempilo ende ngoba ukhulele embeko futhi usahlonipha lanamuhla. Kodwa uthi abatsha abasagobeki nanku sebewanatha mponjwana bazikhohlwe lokuthi bangobani.
Noma batshela vela kabalale bathe ukuthi wena ungakudala phina sababa bakhaya yabiyetheli intombi nandawo phela ngikhaba.
Amazwi la agcizelelwe ngukhulu oseleminyaka elikhulu lambili 102 years uMnumzana Suta Moyo. Yena uthi ukudla kwesintu ngokunye kwezinto eziqhelise impilo yakhe. Ukhulumoyo uxwayisa abasakhulayo ukuthi bechiyane lokusebenzisa izidakamizwa lokunatha utshwala obulimaza umzimba obugoqela injengu. Umcimbi lo ubuqoqwe inhlanganiso yeSpark Community Trust yona enakelela abantu asebeluphele ngokudla inhlelo zempilakahle lokunye okuchiyeneyo. Ogogo labokhulu beCholocho laba babuyele ezindlini bethwele ukudla kugoqela izinkwa, impuphu, amahewu, irayisi lamafutha okuphekisa abakuphiwe inhlanganiso le kulumkhosi. Isiphathamandla seSpark Community Trust unkosikazi Samantha Ruzawe uthi sebeleminyaka emithathu benanza izalukazi lamakhehla sebefikise iminyaka yokuzalwa elikhulu kusiya phezulu. Uthi lanxa bevame ukubabizela kobulawayo lo nyaka babavakatshele endaweni zabo ezehlukeneyo.
I-organization ekhangela abadala wa-65 years and above abalemkhuhlane enjenge-BP, chukela, stroke, dementia le-prostate cancer.
Umbuthano lo ungenwe ngabantu abagoqela induna yesigaba uMnumzana Amandla kaZulu Khumalo Mathupula, yena obehamba labalisa bakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseCholocho, ngingungqwele Dube.